VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlazinye kumbimbitho 2018 nguntungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ekuqineni kwe-MOPAP exercise, sa-register abantu 5.3 million. With a few, sa-register 5.3 million abantu. Because sa-guzuzayo. Kodwa kathi sesile process ethiwa decrypting. So ama numbers angkhona, they are getting down.
Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho ithi isebenza gadalala ukuze kube lokhetho olukhululekileyo elizweni.
Njengoba sichilo sathi kasiyali uthupu lawayo kathuthuki. Esibwalayo yikuthi kuvuke kuthiwe asikho lapha kulendawo. Njalo singatshengiswanga indawo eproper, sisakhangela ukuthi i-council isitshengise indawo esusa khona iqondisa abantu indawo ecacayo abantu abazafika bathola ukuphila khona.
Abaphila ngokuthengisa kanye labemijova edolobheni lakoBulawayo bathi kabasuki endaweni yegodini ukuze kuqale ukwakhiwa igodini mall bengakatholiswa ezinye indawo zokusebenzela. Ibandla le-MDC selimise isikhulumeli salo umnumzana Obedi Gudu ukuba lilunga lebandla njalo lalaya unkosazana Thokozani Khuphe labanye bakhe ukuthi baqalise njalo ukuqhuba inhlelo zebandla nxa bengafuni ukuxotshwa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi isebenza gadalala ukuze kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo eZimbabwe oluzasuthisa wonke umuntu. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
Abezeki bathi njengoba seluphelile uhlelo lokulanda abantu ukuba babhalise kugwalo lwabalelungelo lokuvota olwe-BVR Voter Registration Blitz, asebe ngakho kwamanje ukulungisisa abakutholileyo ukuze baphume logwalo lwe-voters roll. Embikweni kamgcini sihlalo we-ZEC obalwe ngomunye wama-commissioners unkosikazi Joyce Letitia Kazembe uthi lanxa lolu hlelo selugqitshiwe uzulu lokhe seselethuba lokuyabhalisa kulezo ndawo ezivele zikhona ezigabeni laseziqintini abakizo.
From the time saqala i-blitz ngo-October bene up to the end, ekuqineni kwe-MOPAP exercise, sa-register abantu 5.3 million with a few, sa-register 5.3 million abantu, ikho sa-guzuzayo. Kodwa kathi sesile process ethiwa decrypting, so ama numbers angkhona, they are getting down. Sesiba malutshwane bijana, and ama numbers, they will continue to come about to register between now up to 12 days after nomination court.
Ubufakazi asebelabo unkosikazi kaZembe uthi buveza ukuba inani elikhulu lababhalise ukuba babe lelungelo lokuvota kungabe kusigabeni seHarare abakusilinganiso sokulichumi lane ekhulwini 14%. Kuthi ezigabeni zemandebeleni kakhulu eMathebeleland South inani labo libikwa liphansi kakhulu.
Angazi ukuthi I'm really not sure what causes that. Sababona sebebuya kumopap. Abaningi sibili sebuya kumopap. Angazi ukuthi babe yilethargic yini kumbeni ba. Angazi ukuthi kumbeni babe ngilatrust le process yangkhona. Kumbeni ama figures lawa. They don't really reflect the correct situation. Mumawazi uthi quite a number of abantu ababulawayo eMathebeleland South baya ku South Africa, quite a number of them. So i population seyanikwa leyi is provisional from statistics. So abanye kubeni kabekho eBulawayo. Kodwa in the last days babebuya sibili. We registered quite a number of people during the mop up.
Abezeki baveze njalo kuba isilinganiso esedlula kancinyane amachumi amahlanu lane 54.5% sababhalisileyo laba kungabesifazane abakuchaze njengoqonga ukhulu nxa uqathaniswa lenani lababhalise kulungiselelwa ukhetho luka 2013. Abezeki bathembisa ukuba bazimisele ukuqhuba ukhetho oluzokwamukelwa umuntu wonke kungekho kukhonona njengalokho sekuthe kwenzakala ngesikhathi sokhetho eminyakeni edlule. Bagcizelele ukuba osekumisiwe kuluhlelo lokubhaliswa kwabantu belandwa duze lendawo abahlala kizo kodwa luqhubekela phambili endaweni lapho bekuvele kubhaliselwa khona ezigabeni zonke ezilithumi laseziqintini ezedlula amachumi ayisikhombisa 73 centers. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Ikomiti yetale leparlamente emelika ele Congress ebona ngobudlelwano phakathi kwaleli lizwe lamazwe awezwekazi leAfrika ibe lomhlangano izolo okuhlaziya umumo oseZimbabwe okwamanje. Amalunga alelitale akhuthaze uhulumende weZimbabwe ukuthi aqhube ukhetho olukhululekileyo njalo ehloniphe amalungelo oluntu ukuze amazwe omabili abe lobudlelwano obuhle. Ekhuluma emhlanganweni lo umgcini sihlalo wekomiti ebona ngobudlelwano bemelika lamazwe eAfrika umnumzana Ed Royce uthe ukuze kube lobudlelwano obuhle phakathi kwemelika leZimbabwe kumele uhulumende eqhube ukhetho olukhululekileyo kungela kuqilibezela. URoyce uthe uhulumende weZimbabwe kumele alwisane lenkohlakalo ayiqede ehloniphe imithetho yelizwe njalo elondoloze amalungelo oluntu nxa efuna imelika iyekethise izijeziso eyazifakela iziphathamandla zikahulumende ezigoqela umongameli Emmerson Mnangagwa ngokwakhe.
The July elections, they're quickly approaching. This will be an important test. But elections have got to be credible.
Ukhetho osolusondele luza kuba isivivinyo esikhulu kuhulumende weZimbabwe. Kumele lolukhetho luqhutshwe ngokukhululekileyo njalo kungeladlakela. Uhulumende kumele njalo ethathe amanyathelo okuqeda inkohlakalo, elondoloze amalungelo oluntu njalo eqede udlakela. Amalungelo abantu kumele ehlonitshwe. Kumele kube lenguquko kukho konke lokhu ukuze sidlelane kuhle.
Amazwi kaCongressman Royce la agcizelelwe ngabanye bakhe ababili, uCongressman Christopher Smith loCongresswoman Karen Bass. Abathathu laba bathe elemelika lingasuthiseka ngokhetho lokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu lizakhangela ukuthi lingaguqula na umthetho wezijeziso owezidera owethulelwa iZimbabwe yimelika ngo-2001. Abanye abaphatheke emhlanganweni lo beyizikhulumi ngoke waba ngumeli wemelika eZimbabwe phakathi kuka-2009 lo-2012. Umnumzana Charles Ray, umlimi weZimbabwe omhlophe umnumzana Ben Frith lo Dr. Chipodendere yena ofundisa ezombusazwe eMelika. Umnumzana Ray ukhuthaze elemelika ukuthi lithuthukise ubudlelwano balo leZimbabwe alubana kuthe kwaba lokhetho olukhululekileyo kungakhathalekile ukuthi yizanu PF enqobileyo kumbe yiliphi ibandla. Umnumzana Frith yena uthe ukwephulwa kwamalungelo oluntu kuyaqhubeka eZimbabwe lanxa nje sokulohulumende omutsha. Ngakho ukhuthaze elemelika ukuthi lingayekethisi kudaba lwezijeziso elazethesa eleZimbabwe. UDr. Dendere laye uthe akukabi lo mbuso okhululekileyo eZimbabwe ngoba uhulumende eqhubeka ehlukuluza uZulu. Kulezinye njalo isizalwane zaseZimbabwe eziphathekileyo kulomhlangano ebezize kuzwa nje. Omunye wazo ngunkosikazi Sibongile Ncube.
Kube umhlangano oqakathekileyo and kuzwakele ukuthi iAmerica imelele ukuthi ibone ukuthi uMnangagwa ubuya lama-reforms anjani kwenzeka ukuthi iAmerica ibe engaged. America namhlanje itshengisile i-positive willingness and to help, to invest and to partner le Zimbabwe so that kube le lokwakha i-economy yeZimbabwe.
Omunye njalo obekhona ngumnumzana Thabang Nare, yena olwela amalungelo oluntu.
Esikubonileyo ukuthi isifiso sikhona kwele America ukuthi libe lobudlelwano obungcono neZimbabwe. Kodwa kulezinto ezenza ukuthi kufakwe izidera ezingakajintsha. Ukuthi idemocracy, ukuhlonitshwa kwamalungelo abantu akukafiki kusibanga leso esikhangelelweyo. Ngakho uhulumende kaZimbabwe okhekhelwa ngobaba uMnangagwa kumele usebenze gadalala ukuthi kube le election ukhetho olu free and fair oluzwenza ukuthi abantu besuthiseke ukuthi iZimbabwe isingene indlela entsha, indlela eza le inguquko lentuthuko lokukhululeka kwezizalwane zeZimbabwe.
Bebekhona njalo abanye abasekela ibandla leZANU PF abaze emhlanganweni lo ukuze lalela abafana lomnumzana Frankie Guni, yena othe amalunga ebandla lakhe lawo ebemele enxuswe lidale leCongress ukuze ekhuluma lawo emhlanganweni lo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz.
Ibandla leMDC namuhla limise umsebenzi kancane isikhulumeli salo umnumzana Obedi Gutu limethesa icala lokubangela ukungezwani kuleli bandla. Embikweni liwethule kulandela umhlangano wedale leMDC National Executive lo National Council, leli bandla lithe udaba lukaGutu luzahlolisiswa ngemfanelo maduze. Okwamanje isikhundla sikaGutu sesibanjwe ngobe ngumsekeli wakhe uNkosazana Thabita Khumalo. Kusenjalo leli bandla lithi uNkosazana Thokozani Khuphe, umnumzana Bednico Bhebhe lomnumzana Love Moyo bona abaphikisa ukukhethwa kukamnumzana Nelson Chamisa ukukhokhela leli bandla sebephiwe iviki ukuthi baziveze kuleli bandla njalo baqalise ukulisebenzela. IMDCT ithi izathatha amanyathelo anzima nxa bengaqhubeka besethula imbiko etshiyeneyo bengakhulumisani lezinye iziphathamandla zebandla. Kusukela namhla akusavunyelwa ukuthi abathathu laba kanye lezinye iziphathamandla zebandla zethule imbiko ngaphandle engaphumi kusikhulumeli. Amadale omabili la aphinde athi uChamisa nguye osebambe isikhundla sikaTswangirai esokukhokhela ibandla leMDCT. Abaphila ngokuthengisa kanye labemichova edolobheni lakoBulawayo bathi kabasuke endaweni yeGodini ukuze kuqale ukwakhiwa amavinkili lesitishi samabhasi lemichova kulindawo ezabizwa ngokuthi iGodini Mall, kubika uBathabile Masuku.
Bekulusuku nje olufana lezinye endaweni yeGodini lapho abathengisayo labemichova abasebenzela khona. Bebezithengisela banganake lutho kodwa besazi ukuthi namhla lusuku obelubekwe ngukansili kanye leterracotta lokuthi basuke eGodini ukuze umsebenzi wokwakha uqale. Unkosikazi Nonhlanhla Hlabangani othengisa egodini uthi bayala ukusuka ngenxa yokuthi abakatshengiswa indawo eqondileyo yokuyasebenzela hatshi iganga.
Lokhu esikhona kumhlaka 1 obekuthiwe sonke siyaphuma khona. Into esiyizamayo yikuthi siqalise sibe le nkulumo la bantu becouncil. Njengoba sitshilo sathi kasiyali uthupu lawayo kathuthuki. Esikwalayo yikuthi kuvuke kuthiwe asikho lapha kulendawo. Njalo singatshengiswanga indawo eproper, sisakhangela ukuthi icouncil isitshengise indawo esusa khona iqondisa abantu indawo ecacayo abantu abazafika bathola ukuphila khona, nothi iganga ukuthi umuntu uzaqonda egangeni.
Omunye njalo osebenzela egodini umnumzana Albert Chuma uthi amalanga abawaphiweyo malutshwana ekhonona ngokuqhatshwa kwabazasebenza ukwakha egodini abathi kwenziwa ngudlu.
Ngithi kodwa ke amalanga lakade besiphe wona bemalutshwana ukuthi nala sibe sesiphumile ngoba lapha siya khona sikabikwazi kumele siqale sibone lapha siya khona ukuthi izindawo eziright. Njalo khonoko kokuqhatshwa kwakhona lokho kokuthi njoba thina yithe silahlekelwe imisebenzi bekumele bakhulume basinike i-time ukuthi lati sibhala abafana silahlekelwe ngumsebenzi kuweza abafana abalabo basebenzi abakabhalisi lapha kumele kubhale thina esilapha esilahlekelwe ngoba bona abakwazi lutho phela ukuthi abalahlekelwe yi sebenza faka abangani babo ezihlobo zabo thina sesishwele umsebenzi abantwana sibafundisa khona.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yabasebenzela egodini unkosikazi Thulisiwe Chongwe uthi bayazi ukuthi kumele basuke kodwa abachedi ngenxa yokuthi balahlelwa iganga.
Njengamthaka kumhlaka 1 lapha esiya khona asikatshengisa lapha abazama ukulungisa khona lapha bathi balungisa khona kwezindawo lapha esibone khona kodwa singakatshelwa indawo zakhona aziyenzi ama measurements anje akuqala esasivele siwasebenzisa izitendi akusalingani kube kuyimkodo baminyanise imkodo vele engasebenzeki akusebenzi kuhle vele lapha kukhona khona ufana lokuthi basilahlela iganga.
Unkosikazi Nomalizwe Sibanda uthi useleminyaka engamachumi lasishiyagalombili ethengisa egodini uthi ufuna ukwazi ukuthi nxa besuka lapho kuzabhalelwana phansi ukuthi bazaphenduka endaweni zabo nini.
Mina i-development kobulawa ngiyayithanda, ngiyayisupporta, kodwa into engifuna ukwazi ukuthi I've been trading la since 2000. Sele 18 years in trade lapha. So mina my fear, into engifisayo ukuthi masuka la sifuna a written thing etshengisa ukuthi yithi thina the trader la is affected esizabuyela futhi. Hayikhona okukhulunywa verbal ukuthiwa lizabuyela because there's a lot of corruption.
Othayela imichova eya ephumula South umnumzana George Sithole uthi lokhe bese godini ngenxa yokuthi ikhampani yemichova ayisebenzelayo ayibatshelanga ukuthi basuke.
Thina tesingakwazi ukuthi siyasuka siye ngaphi, abazange besitshele phela ukuthi siyasuka siye ngabakobhukt. So yikho kwenza ukuthi sibe silokhe sila. Khona vele lapha sebezama ukuthi khona kungabi le mali.
Ukhansili wakobulawayo kanye lomqondisi wekhampani yeterracotta bethule imbiko echaza ukuthi inkokheli zabathengisela egodini zacela ukuthi kwengezelelwe isikhathi sokusuka egodini, ngakho abathengisayo labemichova bangezelelwe ngeviki kusiya kwezimbili ukuthi basuke. Nimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Umthethwandaba namhla unqume ukuthi umphathi ntambo obona ngendaba zasekhaya usikomitsho amapholisa kanye lamapholisa ayisithupha kumele bebhadale abantu abadudulwa eplazini leManzowu ngonkosikazi Grace Mgabe inkulungwane lenkulungwane zemali. Unkosikazi Mgabe uxotshe amakhulu ezakhamizi zeManzowu ngo-2015 efaka inyamazana eplazini leli. Lokhu kwenza amagqwetha alwela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu aweZimbabwe Lawyers for Human Rights acela inkundla ukuthi ingenele abantu laba behlawulwe ngoba badilizelwa imizi lempahla zabo. Lanxa nje uMkamgabe ube ngumnini ndaba, umthethwandaba uthe abamele bahlawule abantu laba ngumnumzana Obed Mpofu, umnumzana Godwin Matanga kanye lamanye amapholisa ayisithupha. Kunjalo nje umthethwandaba weHigh Court kwele South Africa lawo unqume namuhla ukuthi onke waba ngumongameli walelo lizwe umnumzana Jacob Zuma waphambanisa njalo wephula umthetho ngokusekela ukuvalwa komthethwandaba weSADC Tribunal ngomnyaka ka-2012. Live Talk ukuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama lamhla sikhangela osokwenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuphakamisa omama kunsuku ezilikhulu engene embusweni. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafithane. Abohlangothi lokulondoloza ukuthula kumanyano we-United Nations bathi kufe amalunga ebutho labo lokulondoloza ukuthula kwele mali amane kwalimala ambalwa ngemva kokuba imota ekade ekuyo igcobe umaquphula esigabeni semopti. Itale lephalamende la kwele melika seligqibe ukubunjwa komthetho okuqinisa ubudlelwano bemelika lele Taiwan kwezamabhizimusi osokusele ukuthi umongameli Donald Trump asayine kuphela. Sibuyele kudaba lobudlelwano phakathi kweZimbabwe elemelika. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga lesiphathamandla sebandla lezanupf umnumzana Effort Nkomo. Izolo idale lemelika leCongress libe lomhlangano wokuhlaziya okwenzakala eZimbabwe. Emhlanganweni lo Congressmen bathe ukuze ubudlelwano buvuselelwe eZimbabwe kumele liqhube ukhetho olukhululekileyo njalo lihloniphe amalungelo oluntu. Umnumzana Effort Nkomo isiphathamandla seZANU-PF usungula lingxoxo.
Hayi, kuyezwakala ngumbono omuhle. Lapho kulohlupho khona kuqakathekile ukuthi abantu bahluzisise ukuthi lokho kade kuhlupha kambe laba kade behlupha bakubambe njani. Kukhanya ngezithembiso ezikhona lokukhanya okukhona kuyathembisa ukuthi hayi inhlonipho yoluntu ikhona, ngoba ungabona umuntu kumbe ubone ibandla izolo belingafuni ukuthi abantu abakhatshana bezobona ukuthi lenzani nxa kulokhetho. Ungabona nxa ibandla lelo kumbe asebephethe ibandla lelo sebesithi kathi sifihlani sebesivalelana abantu ukuthi bezobona, kutshengisa ukuthi kababuye bazibonele. Lapho kulohlupho khona babona ukuthi hayi bekulohlupho la, okulungisekayo kulungiseki.
Ngeyakho inqobe Baba Mhlanga, ngena khonapho.
Okokuqala, lami ngivumelana loNkomo ukuthi inkulumo yabantu beMelika uma besithi izijeziso ukuze bazesule bafisa ukuthi amalungelo oluntu lakho konke okuphathelane lezokhetho ukuthi lube free, fair and credible kumele kube khona. Ngiyavumelana labo, ngivumelana loNkomo uma esithi lapho kulohlupho khona kumele kulungiswe. Kodwa iproblem engiyibona ikhona ukuthi eZimbabwe uhulumende okhona kathesi illegal. So uhlupho lukhona ukuthi ukhetho lolu lamalungelo oluntu lawa aza kuba khona yini, ngoba already sibone bona bodwa indlela abehlukane ngembono ngayo baze baphathelana izikhali, abanye bachoswa babaleka basabalala iganga. Ungabona ngensuku zalamuhla sisamukela uhulumende nge-21st century ongene ngekhulu sithi sikhangelele ukuthi uhulumende lo ongene ngekhulu uzahlungisela ama-elections azaba free, fair and credible. Kusho ukuthi silehlupho njengabantu, iZANU kayingeke yenze ama-elections free, fair and credible.
Nansi indaba Baba Nkomo yakhuluma uBaba Mhlanga uthi ngeke lenza ukhetho olukhululekileyo njengebandla leZANU-PF.
Well, umbuzo wami wokuqala ukuthi then how do you judge umuntu ungafiki lapho kumele ukuthi ujudge khona? Okwesibili, nxa ekhuluma ngokuthi is unconstitutional, ngenye indlela uvele sithi iParliament yeZimbabwe is unconstitutional because in my view ukukhitshwa kwakhe kade kuvele esiya impeachwa eParliament. Awujudge ungafiki lapho kumele ujudge khona. Abe America bathe sifuna ukubona ofuna ukubona uzabona then abe sejaja esenza isinqumo based on asekubonile.
Ubaba uNkomo uthi ungabambi inhlwa ngekhanda baba uMhlanga.
Kunje ukuthi isela uvela ulazi ukuthi lihlala litshontsha yileli sela obusuthi hayi nginike second chance ukuthi improve even akumakhelwane ukuthi azibone ukuthi lisela kumbe hayi manje vele siyakwazi.
Baba uNkomo kona kuqhakatheke kanganani ukuthi ele Zimbabwe lidlelane kuhle lamazwe omhlaba.
Ukuqhakatheka kokudlelwana lamazwe omhlaba wonke yinto eswelakeleyo ngesikhathi umgabe iminyaka yonke le ekhona ebe yimistake. Nxa ungumuntu nxa wenza imistake kumele uvume ukuthi ngenze imistake. Now inkulumo kaMhlanga lilungelo lakhe uku-analyze ngendlela a-analyze ngayo and mina I will not make an apology ngalokho engikuthile ukuthi nxa bejaja bazajaja ngemva kwaleso sikhathi anti bathe bafuna ukubona ngababone ukuthi kuhambe njani bese bejaja bona.
Sengikubamba umlomo Nkomo utsho ngibuze nje kancane utsho ukuthi impeachment was imminent ngemva kwekhulu
nazana analyziwe mana. Analyze the way you want to analyze it. But when I'm saying mind, and you're saying your mind. That's my opinion, and I stand by my opinion, and you won't change my opinion. In as much as Zwana, mina ngiyahloniphi opinion yakho ngombono wakho, and I expect you to respect my opinion.
Ngiyashoyiphe yakho ikungubuzumbuzo yidemocracy
ikuthi ukhatshana awulandelanga nxa wawulandela
ngangiseZimbabwe actually ngangiseSouth Africa kusenzakala so singajoni isiqambela ngangisedizane laye konke okwenzakala sasikubona siyakwazi akufihlalalanga kulezi nsuku sile internet
e-100 manje
kuthi
ukuthi umbono wakho amphikisani lawo nxa wabona ngaleyo ndlela indlela wabona ngayo. But mina ngikhuluma ngendlela engiyaziyo.
Awubona ngamasocial reading.
Baba uMhlanga uyatsho asikuthi khonapho ukuthi ngombono wakhe layo ubaba uNkomo.
Yiproblem abanezayo labo yazi ukuthi abantu bangikhona
abantu. Hayi. Zana tungamilayi. Ngayese sithi iproblem yabantu bezano. Then I've said my mind. That's the end of the story.
It's a disappointing thing Nkomo. Ngesuku zalamhlobo kelipikitwe ligangelewe.
Umnumzana Brilliant Mhlanga yincwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma endawonye lesiphatha amandla sebandla lezanu PF umnumzana Effort Nkomo. Ngesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Iqula leziphathamandla ezikuhlelo lwe-Millennium Challenge Corporation lisanda kwethekelela ilizwe leLesotho lapho lizama ukwehlisa khona inani labantu abahluphekayo. Uhlelo lolu lukhangelelwe ukuthi luzathuthukisa umnotho welizwe leli njalo lukwenza kube lenhlelo zikahulumende ezibalulekileyo. Iqula leli lenze umhlangano leziphathamandla zikahulumende weLesotho abakhokhela amabandla aphikisayo, amalunga enhlanganiso ezizimele zodwa kanye labaqondisi bamakampani atshiyeneyo. Bekuxoxiswana ngohlelo lolu olukhangelelwe ukuthi luza kuqula impilo kaZulu. Ngaphansi kohlelo lolu abantu banikwa imadlana yokusungula inhlelo zokulwela ilungelo loluntu njalo lokwenza ukuthi kube lenkululeko egcweleyo. Uhlelo lweMillennium Challenge Corporation lulwisana lezinto eziningi ezibhekane labantu nsuku zonke ezigoqela ukuswelakala komlilo kagetsi, ukuswelakala kwamanzi lokunye okufanayo. Amazwe angaphansi kohlelo lolu yilawo abonakala ukuthi afisa ukuthi abantu bahlale kahle elizweni labo njalo bekhululekile. Ukia Kim umsekelo womqondisi weMillennium Challenge Corporation uthi babona engani ilizwe leLesotho lifuna ukuthuthukisa umnotho kaZulu ngemfanelo. Omele ilizwe leMelika kweLesotho uAmbassador Rebecca E. Gonzalez uthi kuhle kakhulu ukuthi uhlelo lwakuqala lweMillennium Challenge Corporation lwenze ukuthi kwenziwe olwesibili kweLesotho.
Amazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Ukuziphetha izosuku sikhangele ebezihamba phambili. Hayi, akusela sikhathi mthokazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00.